amabhambathi la inelikhuluma ulimi lesona kuluba besebenza isikhathi behlukuluza uzulu kulumango ngendlela ezijeneyo. Lokhu kudala ukuthi omahlaba ithwale baphindisele ngempelasonto edluleyo. Umnumzana Ntando Ndlela yisakhamuzi seinsiza.
So abantu laba kukhanya izigebenga lapho bavele besuka khona, ngabantu abavele benobudlwangudlwangu okokuthi besebethi nxa bengekho emani le bephume nje bebhodabhoda ezigabeni eseduzane benze ugaba lobudlova lobubhinga bokubamba abantu betshaya abantu bebathathele izimali zabo bebathathela nje into ezitshiyeneyo.
Udlame olube khona ludala ukulimala kwabantu abambalwa abavalisa amabhambazi kanye nezakhamizi. Abanye batholelwe esibhedlela. Emhlanganweni oqhutshwa emaholo ngolwesithathu, izakhamizi solamapholisa zisithi ebe uhlangothi lwamabhambazi kungakho-ke abasabafuni kogodlwayo.
Kulemvumo yini yokuthi umntwana akhonjelwe ngombhobho oyinkazana ukuthi ayethusele ukuthi ufuna ukubulawa? Nalokho ngiyakusola, ngithi ubaba umathuthu ngawe uyaphuma esiyabhuzi sibisele omunye ozesihlalela esiyabhuzi sizegcinakala.
Induna uNdube layo ongenelwe umhlangano uveze ukudala ngokuziphatha kwamapholisa esithi behluleka uqhuba umsebenzi wabo wokuvikela umphakathi.
Konke eniphela ngakho nikuzile kusho kuhlupha nina kuhlupha mina. Abantu sebekhokhela bani nasijiji sabenza ithumiso naleyo basukumele phezulu basincede sobekhangeleleyo bakhulu bamapholisa lani lonke elikhona labamathuzu yinto esiyikhangeleleyo ukuthi ningakhetha uhlobo ukuthi ngubani noma ngubani sukumele phezulu kuyo yonke into.
Amanye amapholisa angasafunakali eflabhusi ebekhona lawo kulo mhlangano. Kuhlezi kuqhamuka udlame endaweni ezijeneze ezansi emandebeleni ikakhulu lapho kwenziwa khona igolide. Kuseyinzalo sikhuza emhlola izakhamizi esamlodi ekwanda south ngemva kokuba ujaho leminyaka elithumi lambili ehlaselwe yingwenya edamu lesizibini yambulala. Lutha kubefuna ukugeza ngesonto azahlaselwe isinanakazana lesi. Nangumgcini sihlalo eGwanda Rural District Council umnumzana Mphathiswa Ncube echasisa ngokwenzakeleyo.
Kulabantwana abasuka baya esibizini edamu besiyatiya nhlanga bathe betshayisa abantwana labana then omnye wabo wasesano secabanga ukugeza wakhupha izigqoko eqeda nje ukukhupha izigqoko mpane ngena emanzini ingwenya yahle yamthatha.
Abohlangothi olunakekela inyamazana bezimpacts badukule ingwenya lapho bathole khona ingxenye yomzimba kamufi ngemva kokuyihlinza. Izakhamizi esamlodi nesilonga zibhekane njalo lodubo lwengwenya emadamu esilonga lemakapakapa lapho izifuyo ezihlezi zibanjwa zingwenya. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.